Umongameli Donald Trump ulapho ukuthi esule izijeziso zenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehambe emazweni amaningi ehlangane lenkokhelo. Iphephandaba leNew York Times lilobe okujabulisayo ngokumele kwenzakale kwele Zimbabwe lokudlelana lelizwe leMelika. Kumele sibambisane kuhambo lolu.
Very strong constitutions, and we believe there are international standards well known. Adopted by the African Union, by SADC, by EU, by others.
Amazwe ethu alezisekelo zombuso ezibalulekileyo. Siyakwazi ukuthi kulendlela okumele amazwe ayilandele nxa eqhuba ukhetho. Lokhu kusendaweni ezinjenge-SADC, European Union lezinye. Indlela zokuqhuba ukhetho zikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukuze kube lokhetho olubalulekileyo njalo lokumele kulandele nxa sokwenziwa ukhetho. Lokhu kugoqela ukulandela imithetho yelizwe, ukuvuselela umnotho welizwe njalo lokuhlonipha ilungelo likaZulu.
What we've seen here and what we've heard here so far reinforces our great optimism about the future.
Asibuyanga lapha ukuze litshela ukuthi kumele lenze njani. Siyakwamukela ukuthi lifuna ukuthi sibe kuhambo olufanayo labantu beZimbabwe. Esikubonileyo lesukuzwileyo lapha kusinika ithemba lokuthi ikusasa ingabanhle kwele Zimbabwe nxa kungenziwa okufunakalayo. Abantu beZimbabwe bafunde okumangalisayo njalo balezimvelo eziningi okumangalisayo ezilonqedo. Singenza okuningi nxa singadonsa ndawonye.